Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 30 kuNkwenkwezi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abanye abantu egwegwe bathi kuyabasinda ukuhlala ezindlini ngesikhathi sohlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Abantu bakhathesi vele baphila ngokuthengisela, we are moving from one point to another bethengisa.
UPeter Nsukuzonke Ndlovu, umdlali wenguqu olodumo, kubikwa ukuba usekhethwe ukuba akhokhele ibandla lezombusazwe. Abakumanyano we-Political Actors Dialogue bathi kumele kube labadabuka kwamanye amazwe abazohlolisisa ukhetho oluza kwenziwa eZimbabwe ngomnyaka ka-2023.
Ukuhlola kusekuthini kuyancediswana ukuthi idemokrasi ikhule umhlaba wonke ukwenzela ukuthi abantu babe lelizwi.
Ziyakhala izakhamizi emaphandleni ngokuswelakala kwezimota ezithwala uzulu.
I-transport akayitholakali, sihamba nzima masiseplan.
Namhla kugqitshwa imidlalo ye-Basketball Africa League kwele-Rwanda. Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sekuleviki abantu abahlala eGwegwe bavalelwa ezindlini uhlelo lwe-lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhakha omemetheka ngamandla owegciwane le-COVID-19 osanda kubulala umuntu edolobheni leli. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abantu abanenge kwekwe bathi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lolu kulandela ukubhubha komuntu obelomkhakha wegciwane le-COVID-19 obulala abantu abanenge kwele India. Umnumzana Alex Thomas Womela uthi abantu kabenelise ukuhlala ezindlini ngenxa yokuthi bayazisebenzela emigambo lezinye indawo.
I-lockdown yethu is late. Yafa ngo president but abantu bayahamba. Ya abantu bayathengisa nje. Bayangena etown, bayangena emalocation bayathengisa. So ukuthi abantu lapho ukuthi ukutshontshela kuphela isikhathi.
Umnumzana Wilbert Ndiweni laye ohlala enkabazwe ulombono ofanayo.
Abantu bakhathesi vele baphila ngokuthengisela. We are moving from one point to another bethengisa. Ukuthi sibavalele endaweni eyi-1 singela something esingabanikeza yona. Since kungela usizo olunjalo, it's very difficult ukuthi abantu babe endaweni eyodwa.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Jabulisa Chuma, esinye isakhamuzi seKwekwe.
Okwenza abantu bagcine sebengena esitaladini bedinga ukuthi bathengise lokho lalokhuyana. Okwenza ukuthi bathole imali zokudla, bathole imali yokugcina imuli zabo. Yikho kusuka bese kuphambanisa njalo indaba le ekhulunywayo ukuthi abantu kumele singahlangani singathintani kakhulu. Ngathi kuthiwa i-social distancing iyahlupha ngoba abantu ukuthi bahlale ezindlini akubala kudla.
UChuma ufisa ukuthi uhulumende angenele ukwenzela unceda ababhekane lenhlupho ezijiyeneyo edolobheni leli.
Ngoba ungakhangela kwesinye isikhathi ntambama uzabona abantu sebegcwele ezitaladini bezama ukuthi bathengise ngendlela singabasola, but uphinde njalo ukwazi ukuthi indlala udubo lwesisu lunzima kakhulu. Ngokunjalo ngikhangele ukuthi ngabe kuyenza bakithi uhulumende ancede abantu bathole ukudla.
UChuma uthi umkhakha wegciwane le-COVID-19 wenze abantu abaningi ukuthi bayehlatshwa ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-coronavirus.
Ngithe ngifuna ukuhlatshwa mhla ka-20 ngaya eklinikhi ethiwa yiZibagwe eklinikhi. Ngathola besithi kabala, ngasuka lapho ngaya kwenye ikliniki njalo eKwekwe khonapho duze kwe-City Council ethiwa yona i-Old Davis. Ngathola njalo la kubethe akula. Ngabuza njalo ukuthi uma ngingaya esibhedlela ngingayithola yini, bathi isibhedlela kakula, e-General Hospital lakho kakula. Ngazofonela kwenye ikliniki embizo, yikho engeza ukuthi ingazoyithola khona, ngahamba ngahlatshwa khona ngale. I-vaccine leyi ayitholakali especially yokuqala ngoba sekulanto abaningi abafuna ukuhlatshwa kulandela umkhosi lo obekhona ukuthi i-Indian variant ikhanyani isikhona eKwekwe.
Iziphathamandla ze-council yeKwekwe zalile ukukhuluma ngodaba lolu, kasenelisanga lokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngoba bezingaphenduli omakhalekhukhwini babo. Uhulumende uthi bayakulandela konke okwenzakala eKwekwe. Kusenjalo sekusilela amajekiseni okuhlaba abantu elizweni lonke jikelele ukwenzela ukuba bazivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 666,786 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kuthi abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 335,679 sebehlatshwe okwesibili. Uhulumende ufisa ukuba kuhlatshwe abayizigidi ezilithumi 10 million. I-COVID-19 seyabulala abantu abedlula inkulungwane lengxenye eZimbabwe 1,594 kusukela ngombimbitho nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
UPeter Nsukuzonke Ndlovu, umdlali wenguqu olodumo, kubikwa ukuba usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lezombusazwe elisanda kubunjwa elibizwa ngokuthi All People's Party. Umnumzana Sebastian Muvumbi okubandla leli utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi uNdlovu ukhethwe nguZulu ukuba angene esikhundleni somkhokheli webandla leli. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu loNdlovu obengakaphenduli imibuzo esimthumele yona ngesikhathi sisiya emoyeni. Abamele amabandla atshiyeneyo abakumanyana we-Political Actors Dialogue kumbe iPoland baxoxisana enyanga ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023 eZimbabwe. Kulaba kubandla le-ZANU-PF abathi kabasizi bavumele amazwe wonke ukuba ahlolisise indlela okuzaqhutshwa ngayo ukhetho lolu. Emhlanganweni okuhlaziywa umthetho obunjwayo obizwa ngokuthi i-Electoral Amendment Bill iyaphanyekwa ePhalamende zinhlanganiso ezimbalwa ezinjengeZimbabwe Electoral Support Network, amabandla phose wonke avumelene ukuthi kumele abadabuka kwamanye amazwe bavunyelwe ukuhlolisisa ukhetho lolu. Kodwa kukhanya ngani eleZANU-PF lifuna ukuba kukhethwe amanye amazwe adlelana kuphela leleZimbabwe ukuthi azehlolisisa ukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Umnumzana Witness Dube okubandla le-MTCT uthi kumele kuvunyelwe abadabuka kwamanye amazwe ukuba bahlolisise ukhetho lolu.
Ukuhlola kusekuthini? Kuyancediswana ukuthi idemokhrasi ikhule umhlaba wonke ukwenzela ukuthi abantu babe lelizwi ekhethweni. Lokho ke kuyabe kuyinto esichayisa ngovalo ukuthi kathi ibandla elibusayo nxa selisesaba ukuthi amanye amazwe athumele inhloli kukhetho lweZimbabwe, liyabe lihloseni, liyabe lifihlani, liyabe lithukuze ndukubani emqubeni.
Lokhu kusekelwa ngusenator Khalipani Pukeni.
Laba babizwa kukhanga ama foreign observers kuma elections ngesikhathi sokhetho babalulekile kakhulu ngoba banikeza isisindo esokuthi lolu khetho beluwathi babiza ngesilungu free and fair, ngoba bona phela abalakho abakudingayo kuleli lizwe ukuthi kuthiwa bengakhuluma ukuthi hayi belingekho free and fair and then bazophanishwa ngale ndlela ongaleyana indlela. So babaluleke kakhulu and ngiyafisa njengoba sabona ngo-2018 ukuthi nango-2023 babe khona.
Umnumzana Kwanele Hlabangani, umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe osemhlanganweni leyo uthi ibandla le-ZANU-PF liyakusekela ukuthi kube labantu abakwamanye amazwe abazahlolisisa ukhetho elizweni.
Ngithanda ukuthi ngiqondise engizwa kuthiwa sokukhulunywa ngakho yikuthi kuthiwe iZANU iyala ama-election observers. Akusikho kuliqiniso lokhu. Ngesiku-workshop esikuxoxisane ngakho yikuthi ama-observer wonke emazweni wonke kumele avunyelwe ukuthi abuye azokhangela ukhetho lwethu. Kodwa indlela abachekwa ngayo nxa besiza lapha engathi mina i-accreditation kule nhlanganiso ekuzek egoqela abe-security, abe-zek, kwenzela ukuthi sibekwazi ukuthi umuntu oza lapha uzosebenza sibili umsebenzi wokuba yi-election observer kumbe yabe lando okunye, ngoba siyakwazi ukuthi kulezi nsuku kulabanye ababuya bembethe ingubo zemvu umuntu eyisilwane. Kodwa esikutshoyo ukuthi kuvunyelwe sibili, akulanto enjalo ukuthi iZANU yalile.
Umnumzana Philip Gawule okubandla leZANU PF uthi akumelanga kubizwe abantu abaphikisana lokwenziwa nguhulumende.
Njenge-SADC sibambene, thina njenge-AU sibambene, njalo siyacebisana lapho okungabe kuwonakale khona. Kutsho ukuthi ngezinye indlela, yebo phela siyavumela la amanye amazwe la, kodwa hatshi izitha zethu zibuya zizoba zinshole ekhethweni lethu njalo abangasinqusiyo lati asibanqusi asibanqobasinqusa lati siyabanqusa ekhethweni lethu olukhululekileyo oluza kubala khona ngo 2023 yebo phela amabandla la ungakusingakhohlwa ukuthi amabandla ezombusazwe la amanye alawulwa ngaphandle akusho mfihlo leyo ba balawulwa ngaphandle njalo bayabetshela ukuthi khathe simanini lithi khulumani lokho yikuza thola abantu bekhalela ama foreign observers
eZimbabwe lijayele ukuzikethela abantu abadabuka kwabanye amazwe abahlolisisa uqhutshwa kokhetho uhlolo lwethu esilethulelwa yinhlanganiso ye-Habakuk Trust lwemaphandleni namhla sixoxa ngokuswelakala kwezimota ezithwala uzulu esigabeni sewuwana ebulilima ward 8 ukansela Elliot Dube uthi bathole nzima abantu ewuwana
siluhlupho sibililo lwe-transport ezinye izinto ezikhona ukugugudeka komgwaqo imigwaqo igugudekile okungangokuthi labo mhlawumbe abe-transport babe ikhangelele ukuthi imoto zakhona zizabahlupha ngenxa yemigwaqo lathi siyafaka imigwaqo kule ndlela zokuthi lapha abe-ema bezamele ukuthi siyavala imigwaqo sibayeke sincedise sihamba sivalisi amagalisi sivala ukwenzela ukuthi mhlawumbe sincedakale ukuthi imigwaqo lungu ilo hlupho kakhulu abangithwini especially nxa sikhangela abantu abaningi lapha ezigabeni kabala ma-finances kabaholi kabalani mabezithwele especially kuba nzima ukuthi elale estopini thola ukuthi ilanga lakhe mhlawumbe sebizwe esibhedlele ukuthi kabuye esibhedlele kutholakala njengalelo langa kakhulabhasi sezayiqisa kanti ngalo ufanele aye athendwa
udube ugcizelela esithi
ibhasi akusilabhasi sina sithathe imoto zenezakwa ezama-individuals yizo izilayo yizo esizisebenzisayo lazo ezingahambi everyday eziyi-week nje ubisiqela monday to friday but izahamba yona ince ngomvulo la friday ince wona ufuneka ngolwesithathu sokusuka lokunzima kolapho
unkosikazi sibonakalise nkomo uthi ukuswelakala kwezimota zokuthwala uzulu kwenza kube nzima ukuba bathole ababalisi
ababalisi kabahlali ngenxa yendaba ye-transport especially laba ababalisi abancane kabakubekezelele ukuhamba o-10 kilometers to 12 kilometers belandi transport njalo kuyenzeka ukuthi nxa efanele ukuthi khona evuke esiya koBulawayo noma esePlumbi uthole ukuthi akula transport semele ehambe inkalankathi yamango noma nxa esevelela le nxa esethe wahamba ekubuyeni kwakhe uthole ukuthi uyehlela khatshana ulo mthwalo uthwalayo sebekuye kwesikhathanyana bevalelisa behamba bethiya umsebenzi laphana esikolo sakithi esendudwa so ngalokho abantwabethu kabayazi lutho ngale ndudwa ngenxa yakhona lokuthi amatitsha ayakuya atshintshatshintsha ngenxa yohlupho lololo olwe-transport so kakhulu i-transport siyayidinga kakhulu ewadini yethu
lokhu kusekelwa ngunkosikazi Ellen Ndlovu
ngokuhlala ngisevillejini yentambana sihlutshwa i-transport lapha ewuwana i-transport akayitholakali sihamba nzima ma siseplumbi sihamba nzima ma sisiya koBulawayo koBulawayo ke kunzima ngoba sichapha umfula sisiya etholoji kube kanjalo la sezikolo lapha kuphalisenzima ababalisi bagcina bengabi nokhathi nokuthi bekhatshe endaweni yentambana isikolo sethu sitsha sisafuna ulwazi olukhulu kakhulu ababalisi abafundileyo sibila abahamba imango kodwa ngenxa yemota engatholakaliyo kuba nzima babuya bebuye behambe sigcina abantu bethu bengasisela kufunda okutheni ngoba mali abo bekhona ngapha bale mizi yabo abaningi bahlala koBulawayo ma sebethe babizwa usemele adinge lo umuntu omphelekezela esiya phetsheya etsholotsho 12 kilometers ma usuke entambana usuke ulanda umgwaqo wasetsholotsho
umnumzana Mpumelelo Ngwenya uthi sokulesikhathi eside bebhakane lo hlupho lokuswelakala kwezimota ezithwala uzulu
entambana village le problem transport okweminyaka engama kuba 16 to 17 asiyitholi impela ongakuthi siphezu kwendlela ukuthi sizame ukuthi singathola amabhasi noma any transport ngeyabi iqualify ukuthi ingangena emgwaqweni lo ikwazi ukuthi sincedise plum trees nezidingo zakhona asikwanisi ukufika lawayo asikwanisi ukufika. So u-councillors uyazama impela ngayo yonke indlela, but isimo senesesikiso ikakhulu isesenza ukuthi vele i-transport noma singabe sithi ayidingi sithole ukuthi usizo lwethu luba sekudingi. So iningi lethu vele sukigivaphile ukuthi khonapho lapho sesisuke sihambe khona mevabo 2 to 3 hours usiyadinga i-transport sesivele sibenefitha lapho. So yiyo into ekhona esihlupha vela kakhulu endaweni naleli. So angazi ukuthi nathi kwabanye abaphambili nabo mangabe noma bezwa lezikhalazo zethu bangazama ukusinikeza amandla ukuthi singancenga sithini noma singazama singena kuphi iminyango.
Okwalamhla simalapha-ke kwezemaphandleni sizabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo sile nhlanganiso ye-Harbour Good Trust. Singangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabanye abantu abatshengisele emigwaqweni kwele Ethiopia lamhla besola indlela elemelika lamanye amazwe angenela ngayo kulokhu okwenzakala esabelweni seTigray okubulawa khona abantu mahlayana libutho elidinga abathi ngabahlamuki. Soke isikhathi sezamasiko
senqana amasiko
senzi
bomandla baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqhubekela phambili ngodaba lwamankazana asezibika emajaheni ikakhulu enkundleni zokuxhumana. Sixoxa lonkosazana Sikhathele Nyathi, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo Manyathi.
Kunjani balaleli lonke abe-Studio 7? Intombi ezikwenzayo enkundleni zokuxhumana uba friendly abe yabelokela ikhanga bahathi nxa ijahambele ngafaka noma yi-picture noma yi-comment liyakhomenta abelokhu efaka ama-heart abelokhu embingelela make sure ukuthi uba friendly nomuntu lwana apho until bazi bagcine besiya ku-inbox bagcine besiya kuwhatsapp uthando soluqalisile khonaphana sebeqalisile ukuthandana ngoba eqinisweni sonke sikwaziwe ukuthi umuntu omunye lomunye uyadinga ukuba lo muntu axoxa laye. So nxa ebona lo otshone ebhizi kwesinye isikhathi abanye bayatshesta lebusuku uyaphosta phakathi kobusuku kumbe kusegroupini lapho ekuhlangane khona aphoste phakathi kobusuku maybe ngo-12 kumbe ngasikhathi bani athole ukuthi wena uoni e-online lawe ngaleso sikhathi liyaxoxa. Kakhulu kakhulu bakwenzela ebusuku okwinto kwabo babamba kakhulu ebusuku khonaphana bazithiya kakhulu ebusuku bayakwazi ukuthi oyedwa ngaleso sikhathi noma ngaphosta ngo-3 noma ngaphosta ngo-1 noma ngaphosta ngo-2 ebusuku bayaqoqa from kupost epostiweyo bazi baye ku-inbox baphume ku-inbox baye ku-WhatsApp kanyinto kutshengisa ukuthi umuntu free. But manje labo ababe belabanye kanti ulalobambi ifoni ebusuku. So yikho okwenziwa ngosisi labo bhuti ebusuku laphana bahlanganiswa ngama-post abawayenza phakathi kobusuku.
Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Nkululeko Gubala Ndamathe laye oyingcwethi kwezamasiko esintu.
Ngibingelele abalaleli emagumbini amanomhlaba. Siyayizwa indaba yabodadewethu manje asebethi bena bayazibika. Ekadeni bekuzila bekuhlabisa amahloni ukuthi uzokuthatha intombazana ikhombise ijaha bekuyangisa kuhlabisa amahloni lalo umfana besimhleka. Kodwa manje akusekho lokhu, manje njengoba uhulumeni siwafaka ama 50-50 ama rights sonke sesiyalingana. Unganaka manje amajaha manje kawasafani nakudala ngoba manje itsokwafika lento leya bathi technology. Siyasilela thina besilisa manje ngendaba le yamafoni. So kusho ukuthi nxa ngalafoni ke kasakhonjiswa ke makunjalo. So yikho dadwethu ke sebethi manje ke bona ngcono bezibike. Mina ngiliboni iphutha kodadwethu uma bezibika bezikhombisela amajaha. Amajaha manje sesebenzisa khona ukuthi umuntu eqale ethole iphone number. Uma ngalathi phone number kusho intombazana leyo siyahlala injalo yaba ngumjandevu nje ingaphindi ikhonje ingatholi ijaha. So leyo ntombazana sokukhuza ukuthi yona izikhombisele. So balelungile odadwethu ukuthi basikhombise. Angibasoli kakhulu mina ngendaba yokukhombisa.
Simalapha kuhlelo lwethu lolwamhlanje. Kasihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Sigcina amasiko
wethu.
Sigcina amasiko.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sihlangane njalo bazalwana abathandekayo. Siqhubekela phambili ngendaba yethu yakuleyana iviki lapho esabala khona izenzo zabapostoli sahlukuthi okuqala sabala indima ezimbili u-4 lo-8. Ukuze sikhumbuzane sizathi njengokuphangisa sibale njalo kufundeka kanje. Verse 4, kwathi ehlangene nawo abayala ngokuthi ningamuki iJerusalema kodwa nihlalile isithembiso sikayise enasizwa ngami. Verse 8, kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele sefikile phezu kwenu nibe ngofazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcinani komhlaba. Namhlanje ke ilizwi lethu ngithanda ukubana ke siphume phakathi kwezimuli sikhangele ezigabeni lapho esihleli khona. Lapho esihlezi khona kulobukhokheli obuningi labantu abaningi abajiyeneyo. Lapho sedlulela khona phambili ingabe kusemsebenzini silabo abasikhangeleyo abasiphetheyo. Ingabe kusemasontweni sila amagosi abafundisi abavangeli. Ingabe yini amabhishobu abasikhangelele umsebenzi webandla iJerusalema ke lalo lapha khona silabo kansila esihlala labo ezigabeni zethu. Sisuke lapho sila amalungu ephalamende ngoba labo balomlando omkhulu wokubana babe ngofakazi ukuthi izinto zihamba kahle. Sisuke lapho silabo mphathi ntambo bakahulumende kanye lazo ezinye izikhulu zikahulumende. Ilizwi lithi yilo lalo kahlale endaweni akuyo ayiphiwe uNkulunkulu enze okuqondileyo kube lobufakazi. Ngakube ubufakazi obakhayo, ubufakazi obuzwakalayo, ubufakazi obubambekayo. Ungabi ubufakazi bamanga bokubandlululana obokuqophana obokukhangelelana phansi. Yenza into eqondileyo, yekela kwenza into engayisiyo. Ngakube ngabantu abakhulumayo ukuthi wenza kuhle izinto ozenzayo, ukhuluma kuhle xa uvula umlomo wakho. Ungasuki uye eJudiya, ungasuki uye eSamaria uye ukukhuluma izinto ezingayisizo. Njengalokhu esihlangana la kukusa kwamalanga, umhlaba suwonakele, abantu sebethengisa ngeqiniso, abantu kabasathembakali. Lanxa belezikhundla ezinkulu bekholisa ukubizwa amagama acatha phezulu, kodwa ubufakazi mhlawumbe buyabaphika khona eJerusalema. Bangayabukwa eJudiya, bayabukwa eSamaria, kodwa lapha abahlala khona kubolile. Ubufakazi bukhomba inkohlakalo nokuzenzisa nobuhwaba nokuphanga izinto bengabelani labanye. IJerusalema lelo ohlala kulo liyakhonona. Yikho lanxa usedlula kwesinye isikhathi, nxa uyilokho enguqambileyo, lanxa nje uyisakhamuzi, lanxa uyini, ubufakazi kabutshengiseli ukuthi iJerusalema lakho liqondile. Lungisa iJerusalema, uhlale kuhle labanye abantu. Ngithi awukhathaleli ukuthi ungubani, ungaba ngukhansila, ungaba ngusobhuku, ungaba induna, ungaba umholi welizwe, banale qiniso eJerusalema lakho lelo liphiweyo ukubana uhlale kulo, ulungise izinto zingazizonakala ngoba amandla kuwe lokwenza ububi kukuwe, ngoba amandla okukhetha ulawo. Kodwa lelo Jerusalema ohlala kulo, osebenzela kulo, abakukhangele khona ukusa kwamalanga bayakubona. Yekela uye eJudiya ungakalungise eJerusalema, yekela uye eSamaria ungakalungise eJerusalema. Unkulunkulu asinike amandla lothando, siqalise lapho esikhona eJerusalema singakayi ngaphandle. Asikhulekeni baba Thixo engcwele, sicela ukubana usitshengise amandla eJerusalema leli sukulo ngokushiyana kwethu, senze okuhle okuyaba yibufakazi bempilo zethu ukuzama ngalika phambi kobuso bakho. Amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu Ntungameli Nkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Ngali chona njani mthakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Gobe namhla kuhlelo silothando ogwinji owenhlanganiso yeAfrican Union Youth Envoy kanye lobutholezwe iHosinyathi umqondisi weNational Gallery of Zimbabwe sihlolisisa udaba lokuthi abakumsebenzi wezemidlalo badlala indima eqhakathekile ungakanani nxa sesikhangela indaba zokuthuthukisa eZimbabwe asizweni umbono kaThando eThando ngiyakwamukela uhlelo ngeviki edlule lapho ube Paula ukusemthethweni istatue esika Mbuyane Handa ngosuku lweAfrica Day sizwe umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende uzasebenza gadalala ukubona ukuthi abakumsebenzi kwezemidlalo balakho ukuziphilisa ngomsebenzi wabo sibone njalo inhlanganiso yeAfrican Union ithakazelela abakumsebenzi kwezemidlalo besithi badlala indima eqhakathekile kakhulu ukuthuthukisa izwe kazi leAfrica ukubona njani lokho
Salibona ngiyabonga ukuba kuhlelo lamhla kuyinto enhle kakhulu ngoba njengama Africa iart into eseduze kwethu bembali enyehle kakhulu ukuthi singazama ukuyibuyelela sizama ukuthola okuhle khona kuyani kwakuvele kukhoneka emandulo sithi ukuletha phambili indlela encedwa yiart neculture iheritage naliana ukuthi sizame ukubuyela ebuntwini bethu ngoba ubuntu bethu I think yibo obusenza sibe ngama Africa yibo njalo obungasithuthukisa nxa singabuyela kimi
ubona ngani abaku arts and culture sector bayahlonitshwa na kwele Zimbabwe njalo kukhona okwenziwa nguhulumende na kubathuthukisa
Unfortunately, eZimbabwe kungakunzima mbijana. Singakhanyela i-art industry yethu esinayo ilomsebenzi omkhulu ukusekela intuthuko yesizwe. Singakhanyela amasophi awe South Africa generations labo bani bani. Ngamasophi ayenza imali, sikhanyela ama-movie eNigeria, sebeyenza imali, sebeletha something kumnotho wamazwabo. Kodwa thina eZimbabwe ungani sisahlehlele emuva mbijana. And labahlabeleli bethu labo batshona bekhala. Lapho kunengxoxo eziphathelane loZulu eziphathelane. Selwane lesizwe bake bebekhona ama artists but bethi bekhona bafika basinike entertainment kuphela bangabe ingcenye yama conversations ona lawa abesenziwa kodwa yibo kumele ukuthi nga siwathembile ukuthi baza reach out to ama communities lathe sehluleka uku reach out to kuwo
hayi siyabonga Thando butholezi ngena kuhlelo yini umbono wakho
Michael bengithukalelwe ngiphele wona ngama feature kuningi okusamele kwenziwe kodwa ngisitsho njalo kangilibali imizamo esiyenziwe nguhulumende ngomnyaka ka-2020 i-COVID-19 abantu abaningi abaqhatshwe kwezemidlalo lamasiko bazithole bengasela nzuzo uhulumende ukubona ukubalulekile ukuthi hayi kabancedise sesingaphikisana ukuthi imali abantu abayiphiwayo iningi na kumbe ayeneli kodwa khonokuyana nje ukuthi bacatshangwa kuyangikhuthaza ukuthi ngisiya phambili phosa kuzabo lo tshintsho olubambekayo but uhlupho olukhona kakhulu nje luphakathi kwabantu baseZimbabwe into le esithi intellectual property ngani ngabantu abayihloniphi ngabayizwisisi bayayithanda imidlalo yama-artist kodwa ukuthi babe lentshukuntshu zokuthi bakhiphe imali bakubhadalele lokho kusasilela ngikhuluma nje ngise-South Africa okungikhuthazayo ngelizwe lase-South Africa ukuthi hayi at least ama-artist ayenelisa lapha lalaphayana ukuthi imidlalo yabo abayikhiphayo imiculo yabo abantu bayayithenga ngokufanele imali yabo bayithole so ngiyakhuthaza kakhulu layo umphakathi kwele Zimbabwe ukuthi hayi bantu basihlonipheni imisebenzi yama-artist imisebenzi yabo baphila ngakho singaphongi ukopa nje ngendlela engekho emthethweni
hayi siyabonga ngamazwi akho Butholezi isikhathi yiso esedliwe ngumangoyi sithanda ukubonga uButholezi uHosinyathi lothando ogwinji ngokungena kuhlelo sesifikile emaphethelweni nohlelo lwanamhlanje Zulukandaba olivalisayo ngenjabulo igama nguMike Gobe bye bye
Namhla kulomdlalo wokugcina owebasketball Africa League Finals okungqingilana khona iqembu leZamalek leUS Monastir lakwele Tunisia. Bekulamaqembu alijumi lambili 12 abengqingilana emidlalweni le eKigali kwele Rwanda. Singagqibi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele evesilazo. Abanye abantu eKwekwe bathi kuyabasinda ukuhlala ezindlini ngesikhathi sohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Silukuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisa won't keep stupid.